sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto ku 14 kwenkwezi 2017 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lithi ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mjuru nguye ofanele ukukhokhela umanyano elisanda ukuvumba lebandla le-MDC kanye lele-MDCT.
Ubabutsangirayizeke wazama kathathu kangikhumbula ekupheleni endleleni. Akukushoni lokhu, kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba kunani.
Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili, inengi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa.
Even these days zikahle sivunyelwa ukuthi khona ungaswayipayo emabhasini, but ukuthi wena uhambe kungela even sento yokuthi wena usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi, because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale, atholakala emadorobheni kuphela.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Kubaphephandaba siyasitsho ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe ngegama likaJesu. Nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lilokhu ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru nguye okufanele akhokhele umanyano elisanda ukuwubumba lebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kanye lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Umanyano lo ukhangelelwe ukukhetha umkhokheli oyedwa ozancintisana lomongameli Robert Mugabe webandla le-ZANU-PF labanye ngokhetho lomnyaka ka-2018. Lokho kwenzakala abasekela umnumzana Tsvangirai besithi nguye olosekelo oluningi elizweni ongakhokhela lumanyano. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, liqinisa Gande, thina njengebandla leNational People's Party ikhoalishini nde ubambano lwama-opposition parties siyalufuna, siyalusekela. Sisuke lapho sithi thina sibona kungcono ukuthi ubambano lolu i-coalition leyi kukhokele umama uJoyce Mjuru. Sithalele ukuthi ngumuntu esikhalete ngasincedisa ukuthi sinqobe, sikhulele isidalo sesizami. Sithalele khonokho nje isimo sakhe, ubukhokheli bakhe nesithunzi sakhe elizweni ukuthi nguye umuntu ongayenza ilizwe lonke leli livume ukuthi yena ngumuntu ongasikhokheli.
Manje pho, njengoba yena umnumzana Tsvangirai esithi nguye ozakhokhela lumbuthano, liza kuhambisa njani nxa kuyukuthi uzaqhubeka esithi nguye ofuna ukukhokhela, liza kuhambisa njani?
Ye, okuqakathekileyo umuntu ozakhokhela i-coalition leyo azozakhethwe libandla elilodwa kumbe lithi i-National People's Party kumbe i-MDCT kumbe umuntu oyedwa uMjuru kumbe uTsvangirai. Uzakhethwa ngamabandla wonke nxa ezingene ku-coalition. Labangekho emabandleni, abezokholo, abeze i-traditional leadership, i-civil society, okwakhathesi singathi uqondile la uTsvangirai ngokudonsela ingubo kuye. Kodwa ekucineni sikhalele ukuthi abantu bazaphiwa ithuba lokubuzwa ukuthi ngubani elifisa alikhokhele. Thina elethu igqiza ngumama uJoyce Mjuru. Njalo sikhalele ukuthi azikhalelanga thina sodwa, ikhalele ilizwe lonke. Sifuna ukuthi ikhetho luka-2018 ilizwe likhululeke. Ubaba uTsvangirai seke wazama kathathu kangikhumbula ekupheleni endleleni. Asikusoli lokho, kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Lo umnumzana Methuseli Moyo isiphathamandla sebandla leNational People's Party ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxela umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
so i-coalition ingaletha ilabuzane elitsha kumavotazi ngalaba abangazange votela ngaba lelabuzane ukuthi ah kunento lapho engani iyaphila ehlanganisa amabandla amaningi athiyeneyo asiyivoteleni ukuthi izanika ilabuzane elitsha ngamandla amatsha bentshubuntu entsha kulabo abavotayo ukuthi bevote
ukudonselana amandla ke ikakhulu phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru sesike sakhuluma lo mnumzana semsiphepha nkulu kuwona lo umsakazo evuma ukuthi ngempela uchilo ukuthi labo babefuna ukuthi owabo kube nguye okhokhelayo
abantu sibili nxa bekhangele ikusasa yelizwe kuyabe kuqakathekile ukuthi befake ikusasa yelizwe phambili wabo bengaziphakamisi bona nxa bengabakhokheli sibili abaqotho kuyamele bekubengisele khonalokho ukuthi omunye azimisele ukuthi angabi ngumonganeli kuyabe kudingisela ukuthi umuntu analo ngumkhokheli kulokuthi belwele ibhanzi bengakadobhi imali yokuthenga ibhanzi
kodwa wena ubona kusenzakala khonokho
ya mbona zani okwakhathesi amene ngazikhangele ukuthi umbano lamavota amaningi bongobanonjani okuqakathekile kunelokukhangele ukuthi amabandla la ngamanyana njani ngoba kungenzakala ukuthi omunye engabe labantu abaningi kodwa omunye eligabazi enye indlela yokuhuga abantu omunye ele ngqondo ekhaliphileyo ngoba uqale ngokuthi ashadeni ungakhuluma ngokuthi rider aphuma amalobolo kuqala ngithi kumele uqale kulesisekelo esiqinileyo ukuthi vele i-coalition naleyi ime phezu kwani lesisekelo esinjani iphezu kwama-issue anjani imeleni yona ngokwayo
lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Uhlupho lokusilela kwemali elizweni liqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa njalo le ndwendwe zabafolele ukudinga imali yamabhanga zilokhu zizinde ukuze sizwe okwenzakala ezigabeni zeMathebeleland ngalolu daba sixoxe lomnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North iPTUZ
baphuzile abazali ukuthi bazuze isikhathi esokuthi bona bayenze ama-transfers abantwana bahambe esikole and isikole eziningi vele kuthiwa kona kufunakala i-proof of payment yangikhona so abantwana abanye especially kuma-boarding schools abahambanga esikole
ababalisi bona-ke ibakhathaza njani indaba leyi emali
even these days bekathesi sevunyelwa ukuthi khona ungaswipa emabhasini but ukuthi wona uhambe ungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela so abaningi bangikhona bayahamba lapha abasebenza khona but vele akuyenzi ukuthi bahambe bangelalutho ukuthi khona bangasebenzisa njengoprovinci yagodi nesangisebenzela ama-districts angu-7 and ama-districts angu-7 lawa amabhanki atholakala kobulawayo i-1 le-Victoria Falls and amalayinini akhona and imali yangikhona vele ayitholakali abantu bayadubeka uyafika ebhenki bakutshela ukuthi bona vele akula mali kumele uphenduke kusasa uhambe kusasa uyathola kungela mali
udubo lwababalisi solunjani kathesi ekhaya ukuthi abazali ngapho bacabanga ukuthi bedinge imali ngapho bacabanga lokuthi mbani ozafundisa umntwana
udubo luba lukhona kakhulu because i-Ministry of Public Service Commission le i-Civil Service Commission vele ayicatshanga ama-teachers and isikole especially emakhaya akula ama-teachers because ukuthi kona i-rationalization le abazama ukuyenza kathesi iyayenza ukuthi khona ama-schools amaningi bavule kungela ababalisi because i-ministry ngokwayo ye-finance kubona kumele kwenze i-rationalization so because of i-rationalization naleyo akula ama-teachers aqashwayo for beginning of the second term so lawa abalisi vele bayashota isikole
lo mnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ esigabeni seMathebeleland North sixoxelaye esewange okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo
ukudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumike Hobe. Namhlanje ngizabe ngikhuluma labasakhulayo, umnumzana Pondlovu nomnumzana Welcome Besicela Ndlovu, obabili bayizalane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Sifuna ukuzwa ukuthi abontanga abaphila kwele South Africa bangadlala indima enjani ukuphakamisa isimo sabasakhulayo emphakathini ngemva kokhetho oluzayo. So ngizoqala lawe Paul, awungitshele umbono wakho kulolu daba.
Hey, okwesimo mfowethu kunzima okwamanje ngoba umuntu uyabheka into zasekhaya or imizi zakalekhaya, lesi situation abaphila kuyo kulamalanga ibuhlungu ngoba ayikho into le ukuthi imali ukuthenga.
Uke wazama ukuthumezela imali ekhaya na?
Yeah, ngike ngathumeza mso emazikini ambalo adlule. Kwasho ukuthi umuntu obethatha imali ekhaya wangitshela ukuthi kumele aze bathi abuye nini ngoba imali ayikho, kodwa ugcine ayitholile yena.
Welcome. So awungitsheleke umbono wakho, uyavumelana lo Paul na?
Ya, njengento ngisakhulayo baba, kunzima kakhulu lapho kwamanje. Lanwa mangabe sikhangela befunda sibili, kodwa imisebenzi yakhona cha kunzima ba.
Thina njengabantu ngabaphila pheshe, singabasiza kanjani ukuze sithuthukise isimo sabo sempilo?
Mina ngibona thina njengabantu abaphila ngaphesheya, onke ngalokho esingabe singakuthola, singazama lathi unqede ezweni lakithi.
Paul.
Yebo
baba. Iphendula phela umbuzo.
Yena le into esiwumfo wethu ngicabanga ukuthi thina manje into kumele siyenze ukuthi manje yabona ungathi unikeza umuntu umsebenzi ekhaya bese uphinde uthi imali yakhe umfakela ngokumthumezela ngalezi ndlela ethumeza ngazo obomkulu nezinye ezithize zokuthumela imali kuba nzima ukuthi ayithole. Kodwa sengicabanga ukuthi yena le ndlela ebisenziwa kudala ngoba wasesha ukuthi yitho somele sibaphosele something mangabe mhlambe ukuthi uye wamkhatha or kube lakunye amafidogu or uyimsebenzanyana awutholayo kube wena mathupha ozihambisela imali mhlambe uma kuwukuthi isimo siyakuvumela la uhambe uphethe imali ukwazi ukuzibhadalela abantu bakho.
Abontanga abaphila eSouth Africa bayenzani ukuze labo bazame ukuthuthukisa isimo semnotho eZimbabwe?
Ya ngibona di into efana naleyo baba, ngathi singazama ukuba njengamanje sikwamanye amazwe sikazama lathi uba thenge ezinye izinto sihambe nazo ezweni lakithi.
Do kuyasebenza na ungabheka isimo senotho abantu besebenzisa ama-bond notes, abanye besebenzisa ama-dollar, abanye besebenzisa lokho nalokho?
Ya khona ma ngithi ngiyabheka kukhanya kusuka kube nzima ngemali ekhona njengamanje ezweni lakithi.
Enye into ebengifisa ukuphatha kuhlelo namhlanje yile ndaba yabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe. Paul, ngizoqala nawe. Lo mbono wakho, abasakhulayo kwele Zimbabwe balala ulwazi oluthile na kwezombusazwe esingathi kuzathuthukisa, kuzaletha umehluko esimeni sethu emphakathini?
Ya, ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela malume kuzima. Abantu bakithi noma yinto intsha yakithi abaningi bakhona sebabaleka bafudukela kwamanye amazwe, ngakho-ke ulwazi lwakhona lunzima, angathi abanalo abantu bakithi.
Welcome, yini umbono wakho?
Cha baba, abantu abatsha abanakho kwezombusazwe. Mabambheka njengabanje mangabe mbala even la kumaphephandaba kwabantu abatsha angikaze ngizwe nje nendlela bona abayenza ngayo kwezombusazwe. Kwezombusazwe if bona bengangenela maybe izwe lingathuthuka ngoba bona ngendlela bona abahlupheke ngakhona maybe kungaba otshintsho.
Kodwa abasakhulayo sebedlala indima enkulu emphakathini bekhuthazana ukuyobhalisa ukuze babe lethuba lokuvota kukhetho oluzayo. Ungathi lo mbono wakho kuyasiza na?
Ya, lokho angikasele lokho kungasiza kakhulu. Kungasiza kakhulu kuthina njengabantu.
Paul.
Yebo. Ngicabanga ukuthi ukuvota vele kubalulekile. Ayikho into engasiza mangalokho sikhala sithi izinto ezinde zihambe kanje ekumele singavoti. Kumele sivote. Ngiyakufisa vele ukuthi mangabe kuthafika isikhathi sokuthi kuyavotwa, wonke umuntu omusha asukume ayovota. Ilungelo lakho, ilungelo lami, ilungelo lakhe, ilungelo laye wonke umuntu omusha oyizalo yakulelozwe.
Majens, isikhathi sedliwe ngumangoyi, sekumele kusivalise abalaleli. Wothi ngimbuze umbuzo ogcina, ngizaqala lawe Paul. Ukhangelela ukuthi uzabe uhamba ekhaya ukuze la uyobhalisa na?
Ya, mina ngizimisele.
Wena ke, welcome.
nami ngokunjalo baba ngizimisele ukuya vota ngoba phezulu kwaneminyaka esesihluphekile ezweni lakithi singaboni nothinto.
Ah madoda ngihlabile le ndaba ngiyathakazela ukuba lani kuhlelo.
Siyabonga.
Okay balaleli sekumele ukuthi ngilivalelise olevalelisayo ngumayikobe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Lamhla sixoxa ngokwenzakala endlini enkulu ekalobhengula phela. Siyakwazi ulobhengula kwamajobana sibili wathiya umbuso wesikhosini seMandebele. So ke uthe sethile kolombana ke singazi ukuthi soke kwenziwa okuningi ye. Sinezwa kuthiwa kuningi osokwenziwa kodwa singazi ukuthi bangaphi kwangkhona. So ngiyathaba ukuthi ngilo mnumzana ke uPeter Zutele kalanga Khumalo yena odabuka esikhosini. Baba Khumalo ngiyakubingelela.
Ngiyakubingelela badube sokule sikhathi eside.
Ye, sokule sikhathi singakhulumi. So kuhamba njani kathi sincaza sikhangela. Eh kono kuzama ukugcoba inkosi.
Ngesikhathi esidlulileyo sicina ukuxoxisana lawe, sakwazisa ukuthi indlela lobhengula siyahlangana, yavumelana ngokuhlangeneyo ukuthi intonga yasala endlini kaNyamande ngobuNyamande wagcotshwa mhla ka 25 June 1896. Indlu kaNyamande kusukela mhla ka 10 December nalodlulileyo kuze kufike ekupheleni kwayona linyanga esidlulileyo mhla ka 38, sihlangane kane, icubungula indaba yokuthi umntwana aphume phakathi kwabo. Ukuthi ekuhlanganeni kwabo ekupheleni kwalinyanga bazaba lapho ukuthi leyo ndaba iphuthe ngoba sezidumele emasontweni. Ngakho siyathembisa ebantwini ukuthi babekezele ngoba indaba yobukhosi yitho nto emani, yinto efanele ihlonitshwe. Siyakwazi ukuthi kulokuganga okuningi okwenzakalayo. Bengise-South Africa khona le ngifumanisile ukuthi kulabanye bethu ababhoda ngemva kwendlu besenza okunye ukuganga okuphakathi kwendlu bezama ukuthi bayehlukanise. Kodwa indlu yalobhengula ibambene njalo isebenza umsebenzi wabantu sokuzaphutha umntwana sezakuba khona kuza abantu bazakwaziswa. Abantu abanele bazi ukuthi kulomehluko phakathi kwesikhumbuzo sikamzilikazi lokugcoba inkosi njalo lokukhetha umntwana. Ngakho abantu abakunanzelele njalo ukuthi akusiyo nto yokuvuka ekuseni umntwana esekhona, kuthatha ibanga njalo kulomsebenzi omningi ofanele wenziwe kodwa usuphutha.
Ye kodwa sibili ngeqiniso ubona nzani kuyaphutha kuhle kumbe kukhona ukudoselana futhi kancane?
Ba ukhuluma ngendlu kalobhengula eyiyo elentonga lapha intonga iyasala khona, akula kudonselana okukhona ngoba sahle saba lesipopo sokuthi senza umsebenzi lo sibambele. Kodwa siyananzelela ukuthi phakathi kwendlu ngokwayo bakhona abanye abayizigangi abazama ukuthi nga indlu yalwa kube lokuphakathi kube lokwehlukana bahambe bayekhetha omunye bathi nguye lo kanti-ke bengasebenzanga nendlu kalobhengula ngokwayo. Lokho angikholwa ukuthi baza kumelela kukho abantu ababekezele ngoba izindlu ezinhlanu ezaba ngabantwana bakalobhengula ziyahlangana sezivumelene zibumba into yesizwe hatshi into yomuntu oyedwa ngokufuna kwazo.
Akusincoba indlebe phela Khumalo phonge ukuthi hayi phela ulami sengimazi umntwana lo uyamazi lawo kodwa
hatshi umntwana ngifanele ngikwazise kathesinazelesisa ukuthi lesizwe ukuthi akakakhethwa akakabi khona. Indlu kalobhengula seyatsho ukuthi intonga izaphuma endlini kaNyamande ngoba lapha eyasala khona. Ngakho njengokutsho kwami indlu kaNyamande isihlangane kane icubungula lindaba. Ecaleni babelungiselela ukuthi ngobana bafane babasisa abanxuse kuze bahlangane labo. Bakwenza lokho badingisisa kakuhle ukuthi abantwana labo bangabe bangaphi njalo abantwana bayahlangana sebehlangane kane. Indaba yakhona njengoba ngisitsho kufanele ukuthi ma idala iphela le ezayiqala lokho okubuza kimi ufuna ukuthi ngutshele yona engakakwazi siyabe sokusaziwa. Kodwa abantu baza kwaziswa ngemva kaNyamande buyele endlini alobhengula isuke lapho-ke indlu alobhengula yazisa amanye amakhumalo jikelele ngoba amakhumalo ayizindlu ezihlanu ezemlandu ehlukeneyo. Umlandu wentonga usendlini alobhengula awukho zonke izindlu zikambelekazi. Ngakho bazakwaziswa kwaziswe lezi nduna khathesi sephakathi komsebenzi wokwenza abantu bananzelele njalo bakwazi ukuthi okwenzakalayo kwini ngapha ngaphansi phakathi kwabantu endlini yobukhosi. Ngakho konokho esikwenzakathi esijelani sixoxisana yindlela enhle kakhulu yokuthi abantu bazi ukuthi hatshi indaba yabo isiphutha indlela kaindlalo bengula ayikhangeli kakhulu ngomuntu ikhangela kakhulu kokuqala ukwakha isizwe lokubumba isizwe ngoba sidabuke phakathi isizwe asisazazi ukuthi singobani okwesibili ukuthi sizazi ukuthi singobani sibe lophawu lwethu oluzakwenza ukuthi lanxa lihlangana la khona ngase America ungabi lo muntu ongazisayo ukuthi wena ungudube ihle kwazi ukuthi wena ungumuntu wakithi
yes siyabonga kakhulu ke eKhumalo baba ungadinwa lokusasa loke zwi kwandaba kathi sibuka la namhlanje ngumnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo ngethemba lokuthi siyahlangana sengabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Dilane
siyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo silontukamili inkomo we Studio 7
isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphumbhalo lamhlanje
namhlanje ngilombhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ubisana laye njani nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabanibezelwa ngusathane kumbe enganindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhuli sikasathane kumele ayenzeni ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke kwabase Efesu ichapter nga 6 verse nga 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda abantu abaningi laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hhayi ngakuyinjalo nxa esiza kuwe siyananzelela ukuthi usathane uPawulu uthi yena udla kithi njengengilosi eyokukhanya ngakho miningi imisebenzi kasathane ngoba amacebo kasathane awenza empilweni zabantu nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba-ke ngakhonokho ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzele ukuthi kati yena singalwisana naye njani okokuqala nanzelela ukuthi lapha ilizwi likankulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikankulunkulu ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuma uyehlulane laye usathane kawusoze uyehlabe kungabe kuze kube yini eyenzakala kuwe kuyini izihlangu lezi esingazifaka okokuqala ilizwi likankulunkulu liqakathekile kakhulu siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni usathane washuka wathi ku-Eve unkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile usathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likankulunkulu siyazi njalo ukuthi udavide uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke ngakho unkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe usathane uyesaba ilizwi likankulunkulu manje ngiyananzelela ukuthi amakristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesikristu kumbe ngelizwi likankulunkulu vele bona bengalazi kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likankulunkulu udavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijakha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani lesitha uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho ngakho ilizwi likankulunkulu liqakathekile okwesibili siyananzelela ukuthi lona igama likajesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama ngoba ilizwi likankulunkulu lithi siphiwe igama likajesu eliyigama elingaphezu kwawo wonke amagama abantu bayalwisana lemikhuhlane abanye bayalwisana lokudangala
siyasizwe kathe singabala emaphephandaba siyafica ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina one oqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutsho lokho kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu ulamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kungabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba siyathandaza ngegama likaJesu, sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ibizo likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngalo kumbe kuyimkhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoka empilweni zabantwana bakho, kulethe ukuvuleka kwamahlamu ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwethu. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda.
Lamuhla lilanga lokunanza imisebenzi eyenziwa ngomama emhlabeni jikelele, iMother's Day. Ke sibaqhonsele umculo othi wenhliziyo yami. Nami ngichayela ihlombe owami umama wangibelethayo uMandebele uMrs Mhlanga. Ngingakhohlwanga phela obabakazi bami, odadewethu, omama omdala, labomama omncane labanye. Umculo lo uyatholakala phela esihlabelweni se-UCCSA amaLondon phela. Njalo singikhumbuza ugogo wami uMamoyo, ugogo Gwayi, uMavalindlela, uMrs Mhlanga, yena oyedabuka eMkalathi eNkayi, ekhonza eMankabini Church khonale eNkayi. Themba niza ukholisa lomculo bomama. Wenhliziyo yami, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.